Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zisoko, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 29 kuLwezi 2024 nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu sebengaqala ukukhululeka abanye futhi sinanza ukuthi bebengelayo imali ngoba abantu belungiselela ukuthi baye emakhaya njengoba kusiyavalwa ngenyanga elandelayo abantu beziya kukhisimusi.
Uhulumende wakwe-South Africa usengeze isikhathi sokusetshenziswa kwama-Zimbabwe exemption permits. Uhulumende uthi uzanika iqembu le-Zimbabwe Warriors imali yemidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalelwa kwele-Morocco. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela izisebenzi sezisole kakhulu umphathintambo wezemali uMnumzana Thuli Ncube ngokwetheza amabhizimusi labathengi imithelo emitsha zisithi lokhu kuzabulala amakampani la kuphindwe kuthwalise nzima abantu abavele besidla imbuya ngoluthi. Esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibudget yomnyaka ozayo izolo, uNcube uthe kusukela mhlaka 1 ngoZibandlela ukudla okuthengiswa kuphekiwe emakhefa okufana lenyama yenkukhu, ipizza, ama-chips, ama-donuts lamabhega kuzahlawulelwa umthelo we-0.5%. Eminye imithelo emitsha ifakelwe amakampani asathuthukayo akhoqela lawo athengisa impahla zokugqoka, izimota lezinto zokwakha. Le yinto esolwa izinhlanganiso eziningi ezigoqela yababalisi e-PTZ kanye le-ZCTU. Siqoqe lesiphathamandla se-ZCTU uMnumzana Ambrose Sibindi.
Iphutha elihlelenzayo elikhulu ukuthi i-budget ifakwe iyame ku-local currency. Izik ihlala iphela amandla esikhathi ngesikhathi. Yathi iqalisa kwathiwe i-$13 kade singayikhangelisi kubo 25-26 khona ngayo. Ukuthi ufake ibhajethi ngezik kutsho ukuthi ilizwe lizadonsana nzima, lezo mnotho elizosoze zivume ukuba nasiqhubeke siya phambili. Okwesibili, sinanzelela imithelo ukuthi ifakiwe la khona phambi ukuthi kube yiyo eza kusebenza ukuthi ivuse ilizwe. Into esihluphayo ukuthi ungananzelela kathesi njengelizwe sibe lohlupho olukhulu lokuthi akuzange kube lezulu, abantu bayalala. Kwaba lohlupho lokuthi njalo amakhampani avule avala, amanye asuka lapha eZimbabwe aye kwezinye indawo. Kuyasikekisa ukuthi i-industry yethu kumbe i-economy yethu ayenelisi ukuthi ihuge abantu ukuthi babuye, kodwa iyaxosha abantu. Sinandela futhi le-budget zayinenze ukuthi igcina isigijima ifuna ukuthi ethatha lezi mali kulaba abasikenjini amapiza opiza inabo khona bana kule ngozi futhi ekuthi vele amakampani akadonsa nzima. Kuthona ukuthi amakampani avesile kudonsa agcine evalile bese kukhweze sithi thina i-unemployment abantu abangaqhatshwanga. So-ke le-budget siyayibona ukuthi iyasilela kuleso sigaba.
Kodwa akukho yini elikuncomayo njengezisebenzi elingathi kuzaliphathisa?
Kunzima ukuthi kube lento singathi nansiyane siyibambayo khathesi, ngoba nxazele i-foundation ingaqinanga kuhle kube nohlobo olukhulu. Nakhona ukuthi kuthi ukuthi amakhampani akulake ezahuga abantu lobezulu amakhampani kufula uhlupho njalo khona kwabo. La ma-tax aloko eqhubeke phezulu. So ngokunjalo sinanjengezisebenzi besicabanga ukuthi hhayi uhulumende kumbe ibhajethi izakwehlisa ama-tax njengabantu vele bedonsa nzima. Ngabe kumenjani nxa besadiko isikhosa sikubambe? Kodwa okwakhathesi hhayi eqinisweni kunzima ukuthi ungakhuba sisikolo ngathi kungasikhathia njengezisebenzi umba ongasikhathi abahlale ezimbabwe lokhwane. Sibona sibile siyaqhubeka sisekunzimele.
UMnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU.
wexoxa lontukameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umnumzana Mthuli Ncube wazise njalo ukuthi uhulumende usefake eceleni imali engange 813 million ZiG eqondane lokuthengela abantu abayizigidi phosezi izitshiyangalombili 7.9 million abalambayo ukudla ngomnyaka ozayo. Uthi enye imali engange 110 million izavela kunhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende ezifana le-WFP. Umbiko lo uza ngesikhathi indlala isidla ubhedu elizweni njalo ikhangelelwe ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Nxa ezafaka imali engange 813 million yezigi ethi ubhajethela ngayo indaba enzulu kangaka eyokudla, kufana lokudlala nje, kufana nje lokuthi akulanto ayenzileyo ngokubana imali ekhangelele ukuthi iqale ukusebenza kumnyaka ozayo. Okuyikuthi nxa uvele siyikhangela siyazi ukuthi kusiyaphela umnyaka lo uyabe ingasathengi lutho. Yikho ngisitsho nje ukuthi kuvele khona ukuhlela inhlelo zakhe ngemali yezigi ekuqaleni yinto efiphaza ithemba emba kuzizalwane eziningi kakhulu ezemakhaya ezikhangelane le ndaba yendlala esabekayo. Kungakho ke kakutsho nje kakubeke emhlophe obala ukuthi hayi ukhangelele ukuthi indlala izaqedwa ngama development partners lawo asewanike umlando wokuthi inkangelelo yakhe iku 110 million ezavela kibo.
Uthi njalo uMthuli Ncube ukudla okuphiwa abantu ngohulumende kathesi sokwenze ukuthi indlala ingazwakali kakhulu ebantwini. Ungathi kuqondile yini lokho nxa likhangela isimo esisemaphandleni njengenhlanganiso esebenza lozulu?
Inkulumo ethunuka abantu, inkulumo ethinta empilini yabantu, ilethe ukuhlokoma kakhulu ngokubana ukhuluma into engayisiyo. Abantu baphezu kokugalula endlaleni, sikhuluma kunje, abantu kabala kudla, abantu abakutholi ngokufaneleyo lokho kudla okuvela kuhulumende. Kungakho ke ukuthi ethi yena inhlelo zikahulumende sezenze ukuthi abantu kuphungule indlala, abantu bangaze bezwa ubunzima bendlala. Hayi kakusikho qiniso, laye uyakwazi ukukhuluma ukuthi ukhuluma into engayisiyo, ukhuluma into engabambekiyo, ukhuluma into engenzakaliyo emakhaya. Angakutsho mhlawumbe ukuthi athi yena izinto ezimqoka okunjengempuphu hayi kuyatholakala emavinkilini, kodwa kutholakala ngokuthi abantu bazithengele.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa lontukamelinkomo weStudio 7. Kusenjalo, incwadi zenotho zithi ukuze umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini i-6%, njengokuthiwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, kumele kuqale kulungiswe udubo lwamagetsi. Enye yalezi ncwadi umnumzana Masimba Kutshela uxoxa ngalolu daba loTabuka Ncube weStudio 7.
Ludubo olukhulu kakhulu, njalo ngibona njengani ukuzaphazamisa into eziningi kakhulu, ikakhulu okhangelelwe ngobaba Ncube ukuthi umkhosi percent, ngoba siyakwazi sibili ukuthi ama-industry anjenge-mining le-agriculture afuna amandla kagetsi ukuthi asebenze kahle.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ngokuthi kuzaqhubekela phambili kungena mithelo ebhadalayo nxa abantu bengenisa imitshina yamagetsi, njalo abantu beza kuba bengabhadali njalo imithelo eyokungenisa i-LP gas elizweni. Libona sengathi lokhu kuzaphathisa kakhulu na?
Dubo olukhona ukuthi ukuswelakala kwamagetsi singathi i-long term problem. Imitshina okhuluma ngayo imitshina ebiza imali eziphezulu kakhulu, ukuthi ama-companies amaningi ngeke bakwanise ukuthi bangenise leyo mitshina, ukungasenani ukuthi izangena duty free.
Pho yikuyini okungenziwa ukuze kuqede udubo lolu njalo nxa lungaqedwanga ingathuthuka nayo inotho
nxa kuyukuthi sifuna ukuthi ube lentuthuko sibili kumele silungise indaba ze-power generation. So uzabona ukuthi kumele uhulumende abuye lamanye amaqhinga okuthi laye aqalise ukulungisa indaba leyi okuthi sikhangele engxenye 3 to 5 years from now, ngoba indaba yamagetsi ngeke wayilungisa masinya.
Umnumzana Masimba kutshela ingcwethi yezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Disability Rights Center wesecongwani lesilo 7 esebhilitane. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kule South Africa usengeze isikhathi sama-Zimbabwe Exemption Permits ngomnyaka ogcweleyo. Uthi usokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Leon Schreiber lamhla wethule umbiko othi abadabuka eZimbabwe abalamaphepha la bazawasebenzisa kuze kuyefika umhla ka-28 Lwezi omnyaka ka-2025. Yisikhathi besiphiwe lamaphemiti besivele siphela namhla. Uschreiber uthi lokhu kwenzele ukuthi agcwalise isinqumo somthethwandaba we-High Court ePretoria wona owathi ukusebenza kwalamaphemithi akufanelanga kumiswe kungakhulunywanga kuqala lezizalwane zeZimbabwe ukuze sikhulume ukuthi ukumiswa kwawo kuzaphazamisa kangakanani impilo zabo. Ngalesi sikhathi esengeziweyo, uhulumende uthi akufanelanga kube lokuphehlela iphemithi obotshwayo kumbe obhindiselwa eZimbabwe ngesizathu sokuthi ipassport yakhe ikhombisa ukuthi iphemithi yakhe siyaphelelwa isikhathi. Abalamaphemithi la bayavunyelwa njalo ukungena lokuphuma santando kwele South Africa ungela mgoqo. Akula muntu ofanele abambe ngamandla abalamaphemithi la ukuthi bamuphe ubufakazi bencwadi ekhombisa ukuthi baselizweni ngokusemthethweni, njengoba ubufakazi balokhu kuyilolu gwalo olwethulwe ngumphathintambo ngokomthetho wesisekelo sombuso. Izizalwane zeZimbabwe sezethule imibono etshiyeneyo ngodaba lwezokwengezwa kwesikhathi samaphemithi la. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo, unkosazana Victress Matutu, uthi bebahlukumeza kakhulu ukuthi uhulumende avule avale amaphemithi la ngesikhathi sakhe.
Asisakwazi ukuthi siye emabhanga siyovula ama-akhawunti, awukwazi nokuthi noma unencwadi zokushayela uhambe bese ziphelwe isikhathi uhambe uyozivuselela, abavumi. Awukwazi nokuthi uyethola incwadi zokushayela ezintsha ngalezi EP lama-extension ayenziwayo.
Umnumzana Lance Lilo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi ukwengezwa kwesikhathi samaphemithi la kwenzeka ngesikhathi esihle lapho nezinga lokuzingelwa kwabokuza abangela maphepha uvele selikhwelile.
Siyakhumbula ukuthi abanye bese bevalelwe ama-bank accounts abo, abanye njalo bese besesaba ukuhamba e-trading. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi bazawuthola lokukhululeka ukuthi bahambe baye emakhaya.
Umnumzana Ngakuthi Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi bayemukela ukwengezwa kwesikhathi samaphemithi la, njalo kuyajabulisa ukuthi uSkyper uthi uzalandela okwathiwa umthethwandaba engakenzi isinqumo ngesiphetho sala maphemithi.
Abantu sebengaqala ukukhululeka, abanye futhi sinanza ukuthi bebengelayo imali ngoba abantu belungiselela ukuthi baye emakhaya njengoba kusiyavalwa ngenyanga elandelayo. Abantu bezikhisimusi.
Kodwa-ke ezinye izalwane zakwele South Africa azivumelani lesinqumo sahulumende sokwengeza isikhathi sala maphemithi. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, unkosazana Zandile Dabula, uthi lube phule inhliziyo ugatsha lwendaba zasekhaya.
We were expecting ukuthi bazobakhansela because the employment rate is way too high like South Africa and imisebenzi eminingi ithathwe yibo abantu bokuhamba.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilamaphemithi e-ZEP. Melestory 7 eJohannesburg kwele South Africa, Imuthuso Khumalo.
Lynn
kunjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ijele lePhalamende kwele Australia selethule umthetho ovalela abantwana umphansi kweminyaka elithumi lasitupa 16 ukuba bengasebenzisi inkundla zokuxhumana ezikuqela iFacebook, TikTok, Snapchat, Reddit, X leInstagram. Abazehluleka ukulandela umthetho lo bazahlawuliswa $33 billion. Umthetho lo kumele upasiswe lidale leSenate. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sokulokuxokozela okumangalisayo kwele Namibia osekudluliselwe phambili ukhetho olensuku ezimbili luqhutshwa kulelo lizwe. Abaphethe uhlelo ukhetho lolu bathi imitshina yabo yokuvotisa kayisebenzi ngemfanelo. Indawo zokuvota obekumele zivalwe ngolwesithathu sezizaqhubekela phambili zivotisa kuZulu kuze kuyefika kusasa. Owamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. EleMelika selethese izijezo zenoto abantu abayisithupha abakhokela iHamas edlelana lele Iran abebedinga indlela ezijeneyo zokuthola izikhali lemali. Lokhu ngokwesithiyagalolunye ukuthi eleMelika lethese inkokheli yeHamas izijezo lezi selokhe iqembu leli lahlasela kwele Israel mhlaka 7 kumpofu nyakenye lapho labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okuqela abangamathumi amane 40 abadabuka kwele Melika njalo lathumba abangamakhulu amabili lengxenye 251. Lokhu kwenza ukuba kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas elokhu ihlaselwa ngele Israel eGaza osokubulewe abantu abanengi. Ababili abangamalunga eHamas abafakelwa izijezo lezi okwamanje baseGaza. Omunye wabo umnumzana Basem Nayem olesikhundla esiphezulu kuqembuleli njalo kwaziwa ukuba ulobudlelwano leRussia. Omunye wakhe nguGazi Hamad, umhleli wezindaba owanikwa imvumo yiHamas ukuba ayikhulumele. Umbiko owethulwe luhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali olwe-US Treasury Department uthi uHamad nguye owayekhokhela ukungena lokuphuma eGaza kwalabo ababethwala insimbi zokwakha imigodi yebutho etshonayo esabalele endaweni eziningi ezigoqela phansi kwezindlu zabantu makhaza. Uhlangothi lwe-Treasury Department luthi abanye abathathu abafakelwe izijezo lezi bahlala kwele Turkey. Omunye wabo ngu-Abdi al-Rahman Ismail Abdi al-Rahman Kanimat osehlale isikhathi eside ekuHamas njalo wadlala indima enkulu ngomnyaka ka-1997 kuze kubhonjwe isakhiwo sokuphekela ukudla eTel Aviv kwele Israel. UMusa Daud Mohammed Akhari ngomunye njalo okuHamas okuthiwa udingela iqembu leli imali ehanjiswa eGaza le-West Bank. Wake watholakala elicala lokuthumba lokubulala abantu. USalama Mari laye okuHamas yena waziwa ngokudingela iqembu leli imali. Wake wavalelwa entilongweni kulandela ukubulawa kwesoja lakwele Israel. Owesithupha ofakelwe izijezo lezi nguMohammed Nazal kumele iHamas ekumemethekiseni inhlelo zabo emazweni atshiyeneyo. Kusesekele iHamas okweminyaka engamajumi amathathu 30. Ophethe okwesikhatshana isikhundla sikamabhalani omkhulu ohlangothi lukahulumende weMelika ole-Treasury and Financial Intelligence uBradley Smith uthi uhlangothi lolu lusebenza kukatalala ukuze kuphazamiswe inhlelo zeHamas. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe olwe-State Department uMnumzana Matthew Miller uthi akulalizwe okumele lidlelane leHamas. UMiller uthi elemelika lizaqhubekela phambili lisebenzisa zonke indlela ezokuphazamisa okwenziwa yiHamas labadlelana layo.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Wezemidlalo, umphathintambo kahulumende obona ngemali zelizwe uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuzanikwa iqembu leZimbabwe Warriors isigidi samadola eMelika $1 million yokuphatheka emidlalweni ye-Africa Cup of Nations kwele Morocco ngomnyaka ozayo. UNcube ukhulume amazwi la izolo edala lephalamende ngesikhathi sethula uluhlu lwendleko zikahulumende yomnyaka ozayo. Uphinde wathi uzanika ugatsha lukahulumende olwezemidlalo i-189 million Zimbabwe gold yokuthuthukisa inkundla yezemidlalo ye-National Sports Stadium. Okwamanje eleZimbabwe lisebenzisa inkundla zemidlalo zakwele South Africa emidlalweni yeqembu lenguqu lelizwe. Sobisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 esithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 injani kanye nababukeli, besicela beStudio 7 ukuthi ngisenzele ifavor la isikhiphele indaba zeMozambique zizinto kwenzakalani, nathi siyafuna ukuba sazi. Nathula nje, kodwa ezeAmerica beniyizikhipha njalo nje, ezeMozambique niyazifihla indaba, niyasatshiswa.
Amatshono balaleli beStudio 7, siyabonga mali ngabe liyaphila. Lapha kuleza khamizi zakusigangatha ezikhala zibamba umlomo wangaphansi ngokusela babantu bakusigangatha abatshontsha esanende sesakhiwo esiyikliniki yakusigangatha, ekliniki enemiphathi isebenze ebantwini. Thinteka kuze kuyethinteka ngitsho lezinkulu zakhona baholi bakhona bezindawo yena leyo yakusigangatha, kuthiwani ngamasela anjalo? Balombuzo abantu bakusigangatha namasela akhona kwesigangatsha angasoze aphila kahle mayelana nokwathiwa kwesakhiwo lesiyana. Kambe sizaphela njani sakhiwo lesiyana? Okuhlumayo ngupamona ungwelwa lapha e-WhatsApp ma-South.
Sanibonani basakazi bethu beStudio 7 elisiphi indaba ezimqotho. Ngapha thina uVunku constituency ward 4 asilohlupho olumangabisayo kansile esilayo lapha kuyomathaya nxa kubuya ama-presidential input ezinto ezikholayo. Hole busuku badajaza bothwelufu abanye siyakusa hole busuku and kabatshontshi nje babulala abantu kabaholi kuhle la batshontshele okuzwayo kansile esilayo kuthiwa kumathaya kulala development ayenzayo abantu amanzi banatha le nkomo ifuleni ukugelo akulaziborane twayenzayo kuphena kuxabana labathungameli bezigaba masophu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Was a Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo lichule umdumo wakulezinsuku we-house music. Umncedisi moyo odume ngokuthi uDJ Cooperman. Asizwe nexophalo Ezra Tisa Spanda kweStudio 7.
Ikora ni, ibaka la nawe, belu kunde
Uthethe ikubamene sekhathazile ukuthi zathunya umculo house music abathi dance music. Uma unondo udabuka emahlaba ithwala empilabuso. Usiphathele indlade lakhe elitsha lweze 3 steps.
Qale into zokwenza into zomculo eminyakeni ka 2006. Ngathi professionally ngiqale ukwenza kakhulu okuzayo ngo 2008. Kusukusiya phambili khonani. Ngizwayelwe khona apha edolobheni lakoBulawayo.
Ndadeleleli ithwala njalo osebenze lobani ekuliphekeni
uthi ayi 3 step ikakhulike idlaladeleli usebenze lolewanika losiphiwe uphiwe Mwelase uladi uFab G khona ke umacala uTyler ubutholezwe umaqhuzu ke umaqhuzu ngomnike uchaye masikandi lapha ke bese ngifuse lapha bese ngicabanga ukuthi no kanti kuyini okungenza ke umculo wethu uphakame kakhulu so ikhona sengithi no kahle ke ntingi umhlabeleli wenza masikandi
Uthanda kwakhe imota ezincane kuthiwa yi-Mini Cooper kwenza umncedisi bambiza DJ Cooperman. Pho yena wangena njani kwezomculo?
Umculo wase-South Africa kakhulu. Ngike sikhule ngesikhathi sekwaito. So inspiration yami ngivela kubo Arthur, le Brothers of Peace yokuqala, you know, abo Dr. Makeo, Makaula. Yikho ke ngiqale khona ke uthando lami kakhulu senginazileli data. Lento ngingayiyenza lami but akhona ke amagroup amadala wabo-tribal monks
phosela izwi ubalaleli lokuthi umculo wakho bengawuthola ngaphi
umculo usutholakala ke bengawuthola ku-all social media platforms bo Spotify, YouTube, Apple Music, njalo ke mina ngiyatholakala on all social media and ngizikhonapho ke uyakwanisa ukuthi ungilandele ungifollowe ku X Cooperman DJ, ku Facebook Cooperman, Instagram Cooperman. Siyabonga kakhulu.
Isikhathi sedlule ngumangoyeba kwethu bese kuhlelo hoza hoza Friday silo DJ Cooperman sidibane nini kwelizayo igama lami Ezra Chester Sibanda.
Siyazizwa ziyadina kakhulu siyabonga kakhulu Ezra Chester Sibanda khona ngapho okhona singakhohlwa ku-live blog uhlelo lalandela khona manje kuna singakehlukani sihlangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela inhlanganiso ezimela izisebenzi sezigcwele kakhulu umphathi intambo zemali ngokwedesa amabhizimusi labathengi imijelo emitsha siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi Ibele vingi impela vingi elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.